Disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othikitha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKimva eyayishoze lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu echaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yikuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yeChomolia leRep edolobheni lakoBulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakoBulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini leCowdrey Park koBulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba, kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma leLokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabona kude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthton ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yey, ikho sibili bakhona sibili konapha eHarare sokwenzakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayenzakala kanye. Kunomuntu odisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayayogqekeza endlini yakhe batshaye elitshayile bathatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe owona amaroli o-operate eseKambuzuma kungane kodwa sihlale eseLokinva kukhotshiwe siyami bathetha imali laye bamngelela eLokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba. Amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili, kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela, but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noKimva eyayishoze lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu echaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlaya?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanathineni kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu, yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali unebhizinisi endaweni yenje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje emaye kuma-mine lapha akusangeneyo, so kunzima bayabanjwa on a daily basis. So iko sirebuya lapha eMatown.
Manje lo wagqekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho labuthathelwayo wakuthola njalo.
Okwakhathesi abakabanjwa laba bantu but sathela amapolisa ukuthi khona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi khona bona ukuthi khona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangezwa umuntu ehlaba umkhosi kanti wedlaleni. Singabamba umuntu siyomthema emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuze siyigcine jealousy. Kunabantwana abananezindlini so kufuze sibone ukuthi khona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe le information egwalileyo ngoba lapho abachaya khona baphuma ile mali. Okuthi ukuthi khona izisebenzi ezamakampani wona nawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi khona bona bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar inyanga iphela sephuya ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated sebekhipha amasela la ukuthi hambani uyothatha imali. Ngathatha labo yabempha lapo. Yikho engikubonayo mina ukuthi khona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasoze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi khona namhla kukozibani kasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala nawe oyabe uthuli kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihlezi bayethengisa ukuthi khona bafakuyenzwa into leyo ama-conscience la esiwakhokhelayo la ma-meeting lezawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni jayani sibili liyotshiya emapoliseni. Phela afuni lokuthi umuntu ajayele into yena le kabahambe khona ngane abatrenelwa khona khona wona washabhabi kwangabe abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngabe ngapha sibafuni.
Hello-ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouthern edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukusekela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempuphu sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Lela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje, sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho, kusho ukuthi kusiyaphambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Africa.
Akiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nga ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kube umakhelwane angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. uyadula ukwashusa khatshana kodwa awungeke ufelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayatsho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho okusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesikilo kayisilo lomnyaka njona lokuphela lusizi olusuka lokhe uhulumende lo khona engene wafica kulamabele agcinwayo ama GMP iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafaka izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoku sitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bani kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelela
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphunguleke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuwari sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulawa indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulabacela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hayi abantu abalambile i-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucatha ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esethiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
ninjani bakwa-studio basakazi bakwa-studio 7 hhayi thina siyaphila noba sifulayo indlala mna ngeke ngizisho igama ngawo kodwa sikhuluma ngilapha e-South Africa nami bakele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangalisayo ukuthi labo nkomo laba be-ZANU PF babhizi basekhendane ezanupf bekwazi ukuthi izanupf since 1980 iyadivusa ayikho into ke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekhe liqeda kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupf izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ezanupf izibusa ukuzifaka that's why mna ngakwesithena 2030 uzabe khona ngoba yabokathi uzabe ezifakile nakafakwa vele abafakwe bazanupf ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje upho kwezizaba nje ukudlulisa kodwa vele vale basebezifakile kudala yabo lokho kutyena etyena yawina kliye izanupf ngoba i-MTC yazama ukuhamba ecourt yafika ecourt ngale yaphuma kliye akulazi lokukliye la vele i-court yabe ikhona vele ngezanupf yonke into izanupf ngoba vele ibadlela ibusayo baphanana izimali bayakhulumisana navele enze lokhu kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akulo ongenzeka mna kagakaza ngathatha umbuso kumgabo ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulalizwa zalungiswa ngoba izanupf yayo umkhuhlane omubi uyazijeka itshona idle ebantwini mna sazi igovernment kuyiyenika abantu ukudla kodwa yena idle ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula ama-passport besenzeka ukuthi bathole imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo lalo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi ezimbabwe angathi lelo dola lakhona bafuna lilandongwane e-America yona igovernment isehliwe kuyalithatha angathi ifuna ndongwane kungasebenzisa ingqondo bangimangalisa laba abantu bezanupf vele balantu ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu abakwimpilo baze bafele khona babesebephuma lokho tshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu bezanupf betshela abantu amanga befevana ngento engekho mbe badla sihlahla abantu sonke esifanayo sosokuthi bayisekhendi zanupf bebona ukuthi langamanga uNkulunkulu uzabachanga olunye uswazi ukuthi langa ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzele into yakho ukuthi umuntu kaphile ukuze bona phakade njalo langa lokufa alwaziwe uzalokhu sifo usemangeni asathi uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandleni okubhizi ukhuluma amanga okuphela siyabonga
ninjani sakazama omhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokuzalwa ngizalwa enkaya esigabeni esithiwa igoli msakazi wami mina ngilapho egoli into esukenzisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni kumbe kathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni fike ehlala ngibe sengizibuzi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuzofisa ukuthi ngabe kuthi uyabuya lapho egoli-ke ezofunda-ke kodwa kusekuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipasiport yakhona isidula sokumele uyokuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-usa ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongekuziqondisisa ukuthi kathi manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana naye kwanisa ukuthi azofuna ngoba izimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sokumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani ukutshengisa ukuthi akusekhona into kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungisa ilizwe esehluka khona ukulayelela abakhona pho thina esingafani ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sunesitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona
salibonani bantu be-studio 7 siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni bakithi sesikhathele sesizwile ngohulumende lwesilayo kamnangagwa uhulumende loncindezelo kangaka uhulumende ongafuni intuthuko elizweni oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo kathi sisiyamba bona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma izinto ezicunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufise ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesithi inkosi bantu ngayeyasizwela ngoba unkulunkulu yena kehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesithathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza la eyabancindezeli sesidubekile sisakwazi ukuthi senze njani
le vuka njani sisakazi omuhle kanye labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngufaka nkomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inumber zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kweZimbabwe obuya ngoba useZimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe kulezinye izizathu angazifaka mhlawumbe size ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela ukubona akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iciniso ulalo umnankagwa sicele ukubana sithole ukubana iinumber zakhe sikhulumisane layo mathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-Libya lomanyano we-European Union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-Europe okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yi-commission ye-United Nations Commission of Inquiry on Syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni be-Syria nguhulumende wele-Syria idale le-Senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-Senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-Senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka wonalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebele kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ya ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumele kuleli hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama besebebabili omama ngathi besebathatha besekuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la sokukhanya ukuthi esigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khona futhi uBiden ukuthi hhayi se wavele waqolotsha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba engumongameli ka-Obama uvice president ka-Obama so ngathi sinesikhenge esikhule advantage kodwa sase ke futhi no Ben Sanders noba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendene sase kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lostea ya angingawona amanye obloomberg anso angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani kodwa asazi ukuthi engxenye yabantu futhi laba kabakazi bebengakabi bengakangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu lakuthe siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhonapha edolobheni le-Ohio eMelika. Ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo-half past seven lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo-half past seven olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gandhi.